Endabeni zethu lamhlanje lilo Mayigobe. Abasekeli be-MTC Alliance bakhuthazwa ukufola ngokuthula ekutshengiseleni kwakusasa befuna inguquko emthethweni elawula ukhetho. Ngesikhathi sinye abezanu-PF labo baqoqa ukutshengisela besekela konke osekwenziwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa. Umnumzana Abednego Ncube, umphathintambo wendaba zeMathebeleland South obesedliwe kukhetho lwama-primaries awezanu-PF ukhanya usengancintisa ekulesi sikhundla ngemva kokukhishwa kuka-Ompile Marubi. UZulu waseBulilima uhamba umango omude ukuyadinga uncedo lokwelatshwa endiweni Health Center. Iqula lakwelebhilitane lethekelela kweleZimbabwe. Siyalethulela ezemidlalo etshiyeneyo ebekhona ngempelasonto. Ku-Live Talk lamhla sihlaziya ukuthi iZimbabwe isilungile ukhetho na nxa sikhangele osekumele kwenziwe andubana ukhetho luqhutshwe mhla ka 30 Ntulikazi. Thumelani imilayezelweni ku-WhatsApp kunombolo ezithi 0012024650318 kumbe enkundleni yabulenjini yokuzilibazisa ekhasini lethu ele-VOA Ndebele. Lingaqhutshwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama. Umagagasi athi 909 AM 4930 15580 laku 6080 kHz ku shortwave. Lingakhohlwa njalo ukuthi ku WhatsApp, laku Facebook ku VOA Ndebele.